Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 4 kuNkwenkwezi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Sina simele abafana bemthwakazi abalecala le-assault. Njalo namhlanje wethu bezophiwa i-trial date. Bebe remanda wephiwa i-trial date bazaphenduka e-court mhla ka-22 bayabe ngena ku-court number 3.
Abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party abahlanu bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi e-Tredgold kwaBulawayo bethonisiswa icala lokutshaya umuntu.
Well, I do not know what yes, of course, only the program I candidate according to what was given to us. The explanation is bringing any in the Zogas Guala Machines to say I must become this.
Abezanu PF baphawula ugwalo lwabo lwezicondiso zokhetho oluzayo olwe 2018 Election Campaign Manifesto eHarare International Conference Center lamuhla. UZulu weHarare uveze ukudana okukhulu ngemva kwayekhokhela elinye lamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Mozambique eleRenamo umnumzana Alfonso Dlakama eTshona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Namhlanje abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party abahlanu bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi eTradegold kwaBulawayo bethonisiswa icala lokutshaya umuntu. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abasakhulayo beMthwakazi Republic Party laba babalisa uThembani Moyo, uMxolisi Mhlanga, uStanley Moyo, uNtombi Zodwa Sibanda, loSuku Luhle Ncube. Bamiswe phambi kwedale likamantshi eTradegold Magistrate, icala labo ladluliselwa phambili mhlazimashumi mabili lambili kuNkwenkwezi. Amalunga eMRP amelwa ligqwetha umnumzana Abel Dube owenkampani yeDube and Associate, umnumzana Thomas Gamure loBlessing Ncube bekhosa Ncube and Partners. UDube uchasisa okwenzakale edale.
Sina simele abafana bemthwakazi abalecala le-assault. Njalo namhlanje wethu bezophiwa i-trial date. Bebe remanda wephiwa i-trial date bazaphenduka e-court mhla ka-22.
Abasakhulayo be-MRP bathonisiswa besuka phandle kwenkantolo ngemva kokuthola imvumo yesibambiso esingelanhlawulo. Njalo bayalilandula icala lokuthi batshaya uMagumise. Usibanda uthi yena kazange afake muntu isandla, wathi esiyafakaza ukuthi uMagumise wadla imali yakhe amapholisa lawo ahle amvalela.
Thina sangena ukuthi sase sesiyakema imali yethu ukuthi sicela sibisele imali zethu, kahle kwathiwa singene phakathi phela le court le esizokusinda abantu. Awuyafika $500 wayejoinisa i-association wathi uyasipresidenti, so bekhetha amabizo yakhe ibe sishoneni kube baba presidenti. Thinalokhu esisala semuva ubona umuntu wamlayezela ukuthi hambe ejoyina esele stand wena ungelastand.
Uncube uthi uMagumise wathatha imali yakhe edlula amakhulu amahlanu emthembisa ukuba uzamtholela indawo yokuthengisela ngaphansi kwenhlanganiso yakhe yebhatha.
Thina sangena e-central ukuthi siyefakaza ukuthi size sibe sendabeni lesi. Officer in charge wase wathi thina siyadelela siyakhuluma too much. Mina wanjesi association yakhe wandlela imali.
Abasakhulayo beMthwakazi Republic Party basone kakhulu incwadi yesibhedlela ekaMagumise etshengisa ukuba watshaywa mhlazimbili kumabasa. Lona icala lenzakala mhlazine kumabasa, bethi amalanga aloshwe kuyo angemuva kakhulu kwelanga lapho uMagumise athi walinyazwa ngamalunga eMthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi idale lePolitbureau yebandla lakhe leZANU-PF lizahlangana kusasa licubungule udaba lokungasuthiseki kwamanye amalunga ebandla leli anqotshwe kukhetho lokudinga abazancintisa ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe ama-primary elections. Umongameli Mnangagwa ukhulume lamazwi lamhla emkhosini wokuphawula ugwalo lweziqondiso zaleli bandla kukhetho oluzayo ole 2018 Election Campaign Manifesto eHarare International Conference Center. Wengeze wathi ibandla lakhe lizalungisa umnotho welizwe njalo lilethele abantu imisebenzi. Ekhuluma emkhosini ofanayo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uchothoze umnumzana Nelson Chamisa lanxa engambethanga ngegama ngokuthembisa abantu imigwaqo yakulezi nsuku yamaspaghetti roads esithi ucabanga njengomntwana osakhulayo njalo ibandla lakhe lizamnqoba kukhetho. Umnumzana David Ndlovu ilunga ledale leCentral Committee ebandla leZANU-PF obekulo umkhosi uthi kulabani abakhonone ngokungavezwa koluhlu lwamabizo abanqobe kuma primary elections njengokuthenjiswa kwabo.
Well, kuhambe kuhle, yes. Of course, program siyathi sikhangelele according to what was given to us. The explanation is that the explanation is that the president is not going to be able to do it.
Amazwi akhulunyiweyo ngumongameli.
Well, amazwi engiwathandileyo ngoku one ukuthi uzalandela umkhandlu wakhe okuthi kulungise kwezenothelizwe ikakhulu ukuswelakala kwemisebenzi yabantu ngoba into eluhlupho imisebenzi ayihle ebantwini. Manxa ungaba nendlela yokubana sibiza amabhizinisi abamabhizinisi babe khona abantu bathole imisebenzi baingoba ilungile right. Ikhuluma nge-right to work but ililungile ngibona ngani alikabi khona ebantwini ikakhulu okwemisebenzi yes. Then lokuswelakala kwemali emabhanga kungenxa yokubana akula perhaps ama-exports angenisa imali ukuthi senelisethat sibe le-foreign currency ngoba mboni ngani kufanele sibe le-foreign currency kufanele sibe le mali yethu ngoba we are the only country perhaps kungekwana kwi-Africa esingela on current. Yizwe ngizikhangelele ukuthi ngaye ziyakhangelwa mina ebantwini.
Kodwa sifone kulokukhonona kwabanye ngama primary elections. Njengomunye wabanqobileyo usuthisekile ngendlela ukhetho lama primaries oluqhutshwe ngayo.
Ewana kusandekile. You can't please everybody. Njalo umbono zera ifani. Uma ngathi mina abantu bengu-5 bemendle, ngathi balunguze phansi. Bandlela bakubonileni bathole into ezingu-5. Ngaba the accident ubiza abantu abathathu. Uthi bakutshile ngenzakele kule extent uzezwa ama-extent amathathu kufanele kube lo mnyezelo ozasola ungabona ususithi akula muntu okusolayo urefuri webhora bakwazi khonokho abarefuri ebhora.
Lo ngumnumzana David Ndlovu ilunga ledale leCentral Committee yebandla leZANU-PF sixoxelaye eseHarare. Ukusenjalo amalunga edale lePhalamende ayisitshiyagalolunye ezansi emaNdebeleni akhala ezimathonsi ngemva kokunqotshwa kukhetho lama-primaries la. Iziphathamandla zeZANU-PF ezakulumhlubulo weGwanda iningi lazo ezilezikhundla zaphezulu zigcine zinquma ukungemukeli impumela yokhetho lama-primary oluqhutshwe ngempelasonto. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni ongene ngabanqotshwa kukhetho ababalisa umphathi ntambo wezenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Bedniko Ncube utshalimana waleli bandla kulo mhlubulo umnumzana Babelangithweni kanye lomeli wedale lePhalamende e-Insiza South umnumzana Malaki Nkomo. Lo mhlangano uthethe isinqumo sokuthi impumela yokhetho lwama-primary ingemukelwa ngakho-ke ukhetho luzamele luqhutshwe kakutsha. Omunye wabanqotshiweyo kukhetho umnumzana Malaki Nkomo uthi ukhetho lolu alulandelanga iziqondiso zebandla.
Iziqondiso eziningi zangikhona azilandelwanga like ezinjengokuthi umuntu ufanele abe ngumuntu oyazakala ukuthi ngebandla leZANU-PF usuke waba kuphathi okweminyaka engu-5 konke khona kuzafumanisa ukuthi uma kudingisisa izinto ezingazange zilandelelwa.
umnumzana abekezela amadu mafuzo ayo uthi sinqume sithetho ileli bandla siveza obala izanu PF qobo.
Ya yabona ke manje kathesi lokho sokusenziwa izanu isisenza ubuzanu bayo amakhalazi ezanu asephuma egcekeni kathesi kathesi sebefuna ke manje ukuqala ukwenza irigini akula lapha abayakhona badliwe badliwe abetniko labotshweni awudlulele phambili asoze sihlale sibisi siloko kulikukhangelwa abantu banye ngokuphela abantu bebaneengangaka
abanqotshiweyo babikwa besethesa umlando elinecele lezanu PF LG40 kanye leliphikisayo le-MDCT besithi abalandeli babo bavotile kukhetho lolu. Isikhulumeli se-MDCT ezansi emandebeleni umnumzana Ekhe Moyo uthi laba bantu kumele bavume ukuthi uZulu sefuna inguquko.
Lokho ukuthi bakhale bathi mhlawumbe ama-supporters ethu thina abe-MDC angabe yivotile abe yivota njani njengoba bekuvota abantu abakuma-structures ayisilo iqiniso and okwenze laba abafana abancane bawini abadala laba behlulekile okwesikhathi eside yikho wonke umuntu kumbe ngowezanu usefuna i-change abafana abatsha labo sebefuna utshintsho enough is enough abantu sebehluphekile.
Esinye isinqumo esithethwe kulo mhlangano yikuthi obone ngokuqhutshwa kukhetho lwamaprimary umnumzana Angel Pedro Gete asuswe esikhundleni. Amapholisa lawo ayethezwa umlandu wokuncedisa ukuqilibezela kulolu khetho njalo ibandla lezanu PF lithi selinamabizo alabo abasebenzise amapholisa ukuqilibezela. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWLE.
Amakhomishini azimeleyo avumelane ukusebenza emanyene ukuze alwisane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ehlukeneyo eZimbabwe. Lokho kuphume emhlanganweni wokuchathekelana ulwazi owenziwe yiCommission yeZimbabwe Human Rights, le Human Rights NGO Forum. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Umhlangano lo wenziwe ngenjongo yokuzama ukuhlanganisa amakhomishini lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze bexoxisane ngabahlangana lakho emsebenzini wabo njalo babumbe isivumelwano esokusebenza ndawonye. Unkosikazi Sindiso Nkomo osebenza ehofisini yeZimbabwe Human Rights Commission uyalandisa.
Sijonga ukuthi ama independent commissions lama civil society organizations athole ithuba lokuthi bexoxisane ngobunzima abahlangana lawo ekwenzeni umsebenzi wabo lama experiences abo.
Ucommissioner owe National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Leslie Ncube uthi kuqakathekile ukuthi nje commission babambisane indlela le commission yeZHR ikakhulu khathesi sokuyiwa ekhethweni.
Eziningi indawo zokusebenzelana nama-commissions ama-chapter 12 esihlangene lapha koBulawayo. Uzathola ukuthi i-National Peace and Reconciliation sikhangela kakhulu ngokuthula njalo sikhangela ngokuthi ama-elections. Uzathola ukuthi kuqakathekile ukuthi sibambisane indlela le-Human Rights Commission ngoba lawo bakhangele nge-violation yama-rights abantu as we go to elections.
Olwela amalungelo oluntu ekunhlanganiso ye-Zim Rights umnumzana Musa Moyo uthe imizamo yokusebenza ndawonye bayayemukela kodwa okhomishini abakhanya balokwesaba okuthile.
Mazama ukuthi sisebenze kuhle ndawonye but kodwa ngiyabe ngibona ukuthi ezinye izinto abanye abantu kuyabe kulomuntu yabe ngemuva kwawo so ezinye izinto abangeke bezikhulume ngoba ezinye imibuzo esibabuza yona ama-commissioners bayishiya ilema.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi ukhetho soluseduze kodwa imithetho ekhangela ezokhetho ilokho ingakalungiswa ukuze ihambelano lesisekelo sombuso esalotshwa kutsha ngo-2013 lokuthi amahhofisi amakhomishin alokho eseHarare okwenza behluleke ukufinyelela izizalwane zeZimbabwe ezisemaphandleni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lingakhohlwa ihlelo leStudio 7 Live Talk lamuhla lapho esixoxa ngokulwisana ebandleni leZANU-PF, amalunga ebanga impumela yokhetho lama-primaries. Abalezikhundla zaphezulu abaningi bawiselwe phansi kukhetho lolu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. YiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. EleBurundi selazise ngokwaliswa kwabemsakazo eVoice of America lowe-BBC ukwethula izindaba zawo kulelo lizwe okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo ngaphambilini kokhetho lokugoqola isekelo sombuso welizwe ukuze sivumele ukuqedwa kwehlandla umongameli angancintisa ngawo. Inani lamazwe lobudlelwano leTaiwan elasuka embusweni weleChina likhanya lisehla ngemva kwenyathelo elithethwe nguhulumende walelo lizwe lokuquma ubudlelwano leDominican Republic ngemva kokubona lelo lizwe seliqinisa ubudlelwano leChina. Intatheli izindaba zeZimbabwe ezisebenzela kweleBotswana zithi akulula ukusebenza bekhululekile ngoba besesaba ukusola uhulumende wakulelo lizwe. Bathi bagcina bekhetha okokuloba ngoba bengazibona sebexotshiwe elizweni njengalokho okwenzakala kwezinye intatheli izindaba. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugceleyo.
Kulehlekana lentatheli izindaba zakuleZimbabwe elisebenza eBotswana, iningi labo likhala ngokuthi umsebenzi wabo awulula ngoba abanyeke balokothi abachothoze uhulumende welizwe onguye obapha isinkwa sokunakekela imuli. Uhulumende abaningi abezwekazi le-Afrika abemukeli ukusolwa zintatheli izindaba lapho benze amaphutha ngoba vele belemithetho yokuzibopha zingaze zenze njalo kumbe ukuzixotsha elizweni. Ezinye intatheli izindaba ezimbili ezikhulumele Studio 7 kodwa zacela ukuthi zingaqanjwa ngamagama zithi kunzima ukubhala kumbe ukuchwayisisa indaba eziveza ubuchapha bukahulumende welizwe likuphe ithuba lomsebenzi. Omunye uthi indaba zombusazwe bagcina bengazingeni hathi ngoba befuna kodwa ngenxa yokwesaba.
It's like Botswana, ukuthi nje we don't have like the liberty to write about a lot of things such as politically related content.
Enye intatheli izindaba iyavuma ukukhunywa ngomunye wakhe esithi uba intatheli izindaba kwelinye ilizwe kubulala ubungcitshi babo ngoba beloba ngokuthile bechiya okunye okuthile.
Kunzima ukuba umthathi wezindaba nxa uyisiphepheli ngoba ubungcitshi bakho bonke obusebenzisi ugcina usesaba ukuthi ezinye izinto ungazikhuluma kumbe ungaziveza kuyini okuza kwenzakala kuwo.
Intatheli izindaba ziyavuma ukuthi uze uhlaliseke ungaphandle kwelizwe kumele ulobe indaba ezinambithekayo kumbuso walelo lizwe hathi ukuchothoza. Kumbe bahle bakubone kungcono ukuloba indaba ezifana nezemidlalo ezokuzilibazisa ezempilakahle lezinye ezingangenelani lezombusazwe ezingasoke zikhube uhulumende walelo lizwe. Enye intatheli izindaba umuyi uRodrick Mkumbira waxoshwa kweleBotswana ngemva kokuloba udaba lobonakala engathi luhoza uhulumende weBotswana. Udaba lwakhe loluphathelene lokuxotshwa kwabathwa endaweni egcina inyamazana zendle eyeCentral Kalahari Game Reserve. Uhulumende wathi abathwa kumele bekhi ukuze bayihlala labanye abantu lapho ukutholakala okudingala empilweni okufana lamanzi kanye leyinye intuthuko. Kodwa uMkumbira Waloba udaba lokuthi uhulumende uyaphosisa ngoba efuna ukukhipha abantu esikhejr asale esemba amatshe aligugu amadiamond. Kusenjalo intatheli zindaba zeBotswana zethule umbiko zicela uhulumende omutsha wakamongameli uMkhwesi Masisi ukuthi aguqule imithetho encindezela umsebenzi wabo. Njalo bacele uMasisi ukuthi aphakamise izijeziso zokuncitsha amaphephandaba azimeleyo ibhizimusi kahulumende besithi lokhu sekudale ukuthi iningi lilahlelwe imisebenzi njalo abanye amabhizimusi ezindaba avalwe. Ngingumathin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSahabron kwele Botswana.
Iningi labantu eHarare liveze ukudana ngokutshona kwayekhokhela elinye lamabandla ezombusazwe aphikisayo eleRenamo umnumzana Alfonso Dlakama besithi kungasi bantu beMozambique kuphela abalahlekelweyo kodwa isigaba sonke sengezansi yeAfrika. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDlakama obhubhe ngolwesine mhla ka-3 kwenkwezi eGorongoza ubikwa ethethwe isifo sechukela. Omunye wabaphatheke emikhankasweni wokulwela ilungelo loluntu owe Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi imfa kaDlakama iyadanisa.
Into ebuhlungu njalo edanisayo elusizi eyokufa kumkhokheli owayekhokhela i-opposition party yaseMozambique Alfonso Dlakama. Ngoba ngisakhumbula nje sisakhola u-Alfonso Dlakama kwakunegama elalisesabisa ongalizwa likhuluma endabeni ezini zokumbusazwe.
UKudzai Zwinabashe oyintatheli zindaba esebenza ezimele uthi ukubhubha kukaDlakama kuzophazamisa indaba zomanyano ezikade seziphakathi kwebandla elibusayo leFrelimo leliphikisayo eleRenamo eMozambique.
Laba bantu kade sibefike esimangweni sokuthi sibekwanisa ukuthi bekhulume bezwisisana. So asazi ukuthi kuzohamba njani phambili ngapha between amabandla abo ukuthi azabamba ngelinye azabambisana besiya phambili kube lokuthula elizweni. Ukuthula yinto ebengani yaswelakala elizweni leMozambique ngendaba yamalunga la amabili elibusayo le-opposition yakhona. So ubhubha kukaDlakama into edanisayo and echiya uzulu wonke engakwazi ukuthi kuzophelela ngaphi endabeni zokuthula elizweni labo.
Omunye osakhulayo ebandleni le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Ostalos Gift Siziba uthi kumele zihlonishwe izivumelwano ezachiwa zenziwe nguDlakama lohulumende.
Ufa kwakhe ke kuyaveza kithi ukubana qhakathekile ukubana ke laba abakuthatha ngemva kwakhe babe loku-advansa lokhu kwavunyelwana ke kusivumelwano seRome ngo-1992 mayelana ke la mabandla aphikisayo lebandla elibusayo leMozambique.
Umuyi u-Alfonso Dlakama ukhokhele iqula lebutho leRenamo ebelilwisana labebutho likahulumende eleFrelimo kumpi yomdeni ebesi leminyaka eyaqhamuka ngemva kokuthola kwalelo lizwe uzibuse yadonza kwaze kwathi sekulotshelanwe phansi isivumelwano sokukhumisana umlotha wasebumba ibandla lakhe eliphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kuzacaca ngesonto ukuthi iqembu leDynamos lingabe selivuke khwathu yini kusigaba seCasu Leather Premier Soccer League. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leDynamos linqobe kumidlalo yalo emibili edluleyo ngemva kokwehluleka ukunqoba kumidlalo yesikhombisa eliyidlale ekuqaleni kwesizini. Njalo inkokheli zeqembu zikhuphe umbiko zibonga abalandeli balo ngokwala belokhu belisekela ngesikhathi lisaqhuba nzima. Umlandeli weqembu leDimbare uNyasha Chiweshe uthi yebo kuhle ukuba leli qembu seliqale ukunqoba kodwa kuzacaca ngesonto lapho elizadlala khona leli Harare City ukuba selivuke khwathu na.
Iqembu lethu leDynamos ukuthi ngize mina njengesupporter layo ukuze ngibone ukuthi isirecovery. So kumele beprove egameni leDabi khona nini ngesandla. besazi ya receipt from ekemina ya receipt yuka pesa za kala kwa nguti haichi misirai patoka maja amini kiki misirai kwezi awazengi mepisesi nga ya liwa kuti shikadu kukompina soso mide shikadu kukwene nga yeke mwili yeko na kisani kwezi itabi
imika lwe kasi premier soccer league vile chumi kala kusasa mkibelo lapo ikambule renta wazeze mwila kona ele FC Platinum mkundjeni Rufaro ikambule ni kruudliza tiba na lele chapungwe mkundjeni Ascot ikambule chikeni nilo na liza ngigila na lele vula wewe siti nga silu veve kuti ikambule ngezi Platinum Stars liza jala lele ya tangase pao pampu kweminye imidlalo yangesonto ikambule Islanders lizadlala lele ZPC Caripa enkundleni Papa Fields ikambule Shapane Mine lizadibana lele Cape United ngasema class ikambule Triangle lizadlala lele Bulawayo Chiefs kuthi ikambule Mutare City Rovers lizadibana lele Black Dinos ngasevengere ngimele Studio 7 ngoBulawayo Nyungu Joseph Njanji
Woza Friday lamuhla sileqembu le Conquerors Africa lona elicula ingoma zokholo edolobheni lakoBulawayo asizweni bexoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Chisa Svanda.
Oh Murena Chesoki
kunoluhlelo sililethela abaculi abathiyene maviki wonke kulidabulisa abalaleli lokuthi libazi namhla sithe sizwa amaphepho amnandi avela ku-Conquerors Africa.
Sanibonani balaleli, igama nguLindelwe Mangena, ngihlabela i-first tenor ele-soprano Conquerors Africa. Conquerors Africa iliqembu liyakhaphela leli elihlala koBulawayo sesifike sonke for 12 years sicula njalo endaweni ezithileyo. Conquerors Africa kuLindelwe Mangena, Thabane Ndlovu, Mayonga Mangena, Vumizulu Mangena, Sengelo Tonga, Logabile Masina, Lovuyisile Mathe.
Tshepo ya mongwe le mongwe ke ene mmoloki Jesu o na re sona mo mokgorong
ikambuleli selidume kakhulu. Abantu abaningi umculo wabo abakwazi ukuthi bangawuthola ngaphi. Vele-ke mnuzana Mangena lilamadlalade amangaki?
Iqembu le-Conquerors Africa lilamadlalade amabili. Lokuqala kuthiwa ngoNgcwele, elesibili kuthiwa ngoZulu Khayalana. Okwamanje sisalungisa ukuthi siwafake kwi-inthanethi lawa madlalade, singwafaka ku-iTunes lakubo-Spotify. Sizaqeda sokusethuzana siqeda ukwafaka. Kodwa kwamanje ngicela wafuna amadlalade lawa liyasikhonekta ku-Facebook Conquerors Africa, Instagram Conquerors Africa.
Xa usanda kuxhuma mlaleli sikuhlelo Woza Friday leqembu le-Conquerors Africa ngomculo wabo olohlonzi wengoma zokholo. Kuba kuhle ukuthi abaculi bacule ingoma ezimnandi kanje njalo babuye bancedise labo abaswelayo.
Qembu le-Conquerors Africa kanye ngomnyaka senza i-charity concert yoku-raise ama-funds for abantu abaswelayo. Ngo-December nyaka ophelileyo senze i-concert le-Reality 7 iqembu la-South Africa. Lo nyaka sizalazisa kodwa sizayenza le-charity show.
Kona ucula kanje kakulula. Nxa ngisithi lami ngiyazama ngiyakhanywa, abanye abantu bathi ngihlabela njengexoxo. Kuyini elingangisiza ngakho mina labanye abaningi abafuna ukucula ingoma lezi?
Ilizwi esilalo for amajaha afuna ukuhlabela i-acapella ukuthi umthandazo wokupractisa lokuzimisela yiko kufunakalayo kuphela, lokuthanda abantu nokuncedisana nabantu yiko kufunakalayo.
Sibonge ke u-Ezra leqembu lama-Conquerors Africa olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.